VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olambulela kuStudio 7. NgoLwesithathu mhlaka 30 kuMfumfu 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Kanye ngani i-Reserve Bank ewokathi selisebenza njengebhanga nabantu abalutshwani abasebenza ukuntontshela uzulukazi weZimbabwe. Ngalokho ubone ngani imisebenzi yonke eyebhanga le-Reserve Bank kufanele ihlubule kwakatha ngoba ibhanga leli ke livalwe kancane.
Ibandla le-MTC selisole inyathelo elithethwa libhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank elithi liza kwethula imali entsha kumaviki amabili azayo.
So manje kade sabantu zindwendwe zodwa, abantu vele isiminye eminye, akwazakali ukuthi bazayikhupha yini. Okusho ukuthi nxa imali engasatholakalanga abantu bazagcina behlalela ikhisimusi kwalapha koBulawayo, kanti iningi belifisa sibili ukuthi khona liye emakhaya.
Indwendwe zabezimota abadinga amafutha epetrolo ledizili ziqhubekela phambili edolobheni lakoBulawayo, kuhlangene lezokudinga imali emabhanga. Abasakhulayo basemadolobheni leGwanda bathi bafuna ingxenye yemali eyabelwa izabelo phansi kwesikhwama sikahulumende se-Devolution Fund iqondiswe kwinhlelo zabo zentuthuko. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ibandla le-MTC selisole inyathelo elithethwe libhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank elithi liza kwethula imali entsha kumaviki amabili azayo ngendlela yokuqeda uhlupho lokusilela kwayo. Embikweni eliwethule namhla, ibandla leli lithi kusukela ngomnyaka ka-2017 eleZimbabwe selisebenzise imihlobo yemali emihlanu ukukhomba ukuthi uhulumende kalalwazi olujulileyo ngenhlelo zokuthuthukisa umnotho welizwe. Usiba lukhulu waleli bhanga mnumzana John Manguti ayizolo wethule umbiko othi uza kwethula imali yesilinganiso sama $2, $5 kanye leyama bond note okuza eyamatshe okuza setshenziswa ndawonye lama bond notes evele ikhona. Kodwa ibandla le-MDC lithi kufanele kulungiswe umnotho welizwe kuqala njalo kuqedwe inkohlakalo ekhona elizweni ngoba umhlaba kaumthembi umongameli Emerson Mnangagwa lomphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube wezemali. Kubikwa kulokuphikisana phakathi kukamnumzana Ncube lomnumzana Mangotya ukuthi imali ezalethwa intsha kumbe hayi. Umnumzana Nkululeko Sibanda wesikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le-MDC uchasisa okuningi ngalolu daba.
Ye, udubo olukhona ngalokuthi uPresident Chamisa nxa ekhangela inkulumo lezenzakalayo uvela mangala ukuthi khathi vele zivela ngaphi ngoba phela ilizwe leZimbabwe selitshintshe izimali kaningi nyakeni owodwa. Njalo ngokwazi kwakhe uPresident ekhangela amaphepha akudayele ePharlament kukomiti ekhangela ngezemali yabantu beZimbabwe. Kukhanye ngani i-Reserve Bank ewokathi selisebenza njengebhanga nabantu abalutshwani abasebenza ukuntontshela uzulukazi weZimbabwe. Ngalokho ubone ngani imisebenzi yonke eyebhanga le-Reserve Bank kufanele ihlubule kwakatha ngoba ibhanga leli ke livalwe kancane kusakhangela ukuthi kungenziwa kanjani ukuthi lisebenzele uzulukazi ukuthi lisetshenziswe ukuntontshela uhlabezulu weZimbabwe.
Kodwa lona ibhanga le-Reserve lithi leli linyathelo lokuthi kungabi lokuswelakala kwemali elizweni.
Iqiniso ukuthi sesilalele iy'nkulumo ezivela ku-Reserve eziningi kakhulu ezisuke zabasegcekeni ukuthi nje basengezithiyo. Bathi ama-bond zaso zatshiyana le-US dollar azahlala kuyi-one ka-one. Umangutya wathi yena nxa lokho kungekela ukwenzakala uzatshiya umsebenzi kwenzala azangatshiya umsebenzi. Siyakwazi njalo ukuthi bajontshela abantu izimali zabo sekusehlukanisa ibhondi le-US wakhanya ukuthi bangamasela amakhulu eminyakeni odlulileyo sebenike undodo othwanga uTagurey owesakunda imali edlula 1.9 billion khona kwakuphuma egcekeni ukuthi bayisangaphi bathatha waswelakala i-2.9 billion kabafuka bakhuluma ukuthi ivela ngaphi okwethusayo kakhulu engingazi ukuthi kathi uzekwazi weZimbabwe uzavuka nini ukuthi abone ukuthi hayi lokhu phela yikudlala lamadodzi ilanga lisemini.
Kodwa la nxa kunjalo lina njengebandla lizwisisile yini kumbe lakini lokho kungacaci ukuthi njengoba kungani kuloku phikisana ukuthi imali entsha uqobo kumbe hayi?
Akulanto ecacayo ngendaba yebhanga le-Reserve Bank ngoba amanga akhona makhulu. Ubuselo bukhona bukhulu biyesabisa biyethusa upresident bekhuluma laba uParliament izolo bebemtshengisa sebekutholile ukuntontsha ukuntontsha kwezimali okuphuma lapho kuyethusa.
Lo mnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le-MDC sixoxela eseHarare. Iningi seliveze imbono ehlukileyo ngokuza kwemali le entsha udubo lokusilela kwayo emabhanga ikakhulu idola leMelika ukuqansa njalo nje kwentengo yempahla eyokudla leyamafutha ezimota. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Khululekile Sibanda uthi abafuni ukubala inkukhu ngokubala amaqanda bazabona ngamatsiyane esecacadiwe.
Ngasifuni ukubala inkukhu ngokubona amaqanda. Ungabona amaqanda enkukhu eyi-20 usithi nginenkukhu eziyi-20 kwazi nganathi aza cacada wonke. Sizabona ngamatsiyane esezeli. Sesikhodi ya sesi le nkukhu ezingaka. Hathi lokho okusemoyeni esingakwaziyo. Angengutho. Kunenga kulu kunkukele phakathi kwaumbuso nalowo eZimbabwe. Khabaphume bathiye abantwana bangene babuse.
Umnumzana Sibanda uthi usehlalele evalweni ngoba engathembi ukuthi imali yohlobo lwebond izasala ithenga.
Kanti ungazi kumbe izaba ngamaphepha azathiswa yini ngoba kunje kathesi. Ina makhadi bosi kakhono angazi imali ngathi ngikume ezingu-30 inkomo zenezo ngathi kusisise sihambisa imali yame bank amalanga amathathu alandelanayo kodwa emasebenzi 30 inkomo well fed cancer was uthi ngizokwenza nina bese ngeke kuya ngobubi nembuso wethu lo.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Lucky Chuma uvumelane loSibanda ethi kaboni ukuba imali entsha ezadindwa nguhulumende izadala umehluko kuZulu.
Imali le abafuna ukuthi bayilethe entsha angiyiboni mina ukubana izasiza ngokubana khona uma ubhekisisa indawo enjengebulawayo abantu abalamsebenzi leyo mali mayifika iya straight kubosiphatheleni yibo abantu abazabe bele mali leyo entsha uzathola lokuthi emabhenki leyo mali iyabe ingekho isigcwele kubosiphatheleni akusizi lutho. Into esikhala ngayo nje kuphela thina abakobulawayo yikubana kungabe abantu bengathola imisebenzi besebenze and le mali itholakale emabhanga yindaba ekhona lapho.
Izolo usiba lukhulu webhanga lesizwe uthembise ukuba usezadinda imali entsha elakho ukuncedisa leyo ekhona ezweni kulandela ukusilela kwemali emabhanga lakuZulu kodwa eyebulenjini inengi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagase aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 9825 kHz ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 am. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Ku Live Talk tholakala ku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Indwendwe zabezimota abadinga amafutha epetrol le diesel ziqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo kuhlangene lezo kudinga imali emabhanga lapho abantu abaphiwa khona imali yamatshe engaphansi kwekhulu lamadola ngeviki.
Umnumzana Mandla Chuma, isakhamuzi sakobulawayo usola kakhulu ukuba imali etholakala emikambo yensitha ngoba emabhanga ingekho kanye lokuqansa kwentengo yempahla lokudla emavinkilini.
Ngithi lokhu kuzwisa ubuhlungu kakhulu lapho sikhangele ikhefu lekhisimusi lapho abantu ababefuna khona ikheshi ngoba abanye bayefuna ukuthi bagade amabhasi ayemakhaya okubhadala khona ikheshi okungalayikho kheshi okungala swiping. So manje kade sabantu zindwendwe zodwa abantu vele isiminye eminye akwazakali ukuthi bazayikhupha yini okusho ukuthi nxa imali engasatholakalanga abantu bazagcina bedlalela ikhisimusi khona lapho kobulawayo kanti iningi belifisa sibili ukuthi khona liye emakhaya. Ngakho sithi uhulumende ngabuyazama sibili kumbe kukhitshwe namabhondi lawo ngoba yiwangana asilethele uhlupho.
Unkosikazi Sanelisiwe Khadebe laye uhlaba omkhulu umkhosi ngokuqansa kwentengo yempahla lokudla ezitolo kanye lokusilela kwemali.
Hayi, intengo seziqanse kakhulu vela kusathengeki, uyazihlupha khona ukuthi siza kudlani ngekhisimusi ngoba ama-prizes sokule prize ye-USA sokule prize ye-bond abantu vela ama-queues agcwele balayinile abantu badidene vele i-prize yempahla vele abantu bayakhala ukuthi abantwana bayagqokani konke kuqansile.
Umnumzana Love Momoyo okumsebenzi wokuthengisa amaluba kobulawayo uthi ibhizimusi idonsa nzima ngalezi nsuku.
Ukusileka kwemali sokusaffectile sibili kakhulu kazi ngoba vele asisakwazi lokuthi sibambe ngaphi sithini kubhizinesi ngoba abantu babuya lebhondi. Ibhondi nxa ulemukela uzithi uyangena ema-estole ezinye alisebenzi. Ibhondi bavuma kuphela ema-supermarket but when you want ukuthi uthi uyathenga ezinye izinto ibhondi kabasasivumele. So it's like sekufana lokuthi abantu zisebenzele ukudla kuphela ngoba i-supermarket are the only people abavuma i-bond. Ungathi uyahamba kuma-hardware uthi uyathi isamende bazabe kutshela nge-US dollar, uthi uyathi ufuna insimba kutshela nge-US dollar, whatever ufuna ukukuthenga bakutshela nge-US dollar, whereas i-US dollar ngkhona kasilitholi. So thina besicela sikuthi uhulumende nxa enganceda isincede isizwele njengabantu bayo isikhiphele leli bhondi yalifakayo ngoba ibhondi leli selisithwalise nzima. Ngabuyeza sibisakhe upresident ngokwakhe ukuthi sicela asikhiphele ibhondi ngoba ibhondi selisilimazile asilakwanisi ukuthi siphefumule nxa yebhondi.
Isimo somnotho simi manzonzo ezweni, amabhanga awala mali osekuchiye abantu bedideke ingqondo. Amafutha ezimota lawo aqhubekela phambili esilela, inengi seliphephela emikambo yensitha. Uhulumende uhlala ethembisa ukuba udubo lokusilela kwemali, amafutha ezimota lokuqansa kwentengo yempahla kuzalunga, kodwa uZulu uqhubekela phambili ebhekane lendubo lezi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abasakhulayo basedolobheni leGwanda bathi bafuna ingxenye yemali eyabelwa izabelo phansi kwesikhwama sikahulumende esedevolution fund iqondiswe kunhlelo zabo zokuthuthukisa ezentuthuko njalo banikwe ithuba lokutsho imbono yabo ngokuthi isetshenziswe ngayiphi indlela. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo ekhona le eGwanda.
Iningi labatsha abangena umhlangano oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Community Development Trust baveze ukukhathazeka ngendlela limali yabiwa ngayo besithi izakhamizi kumele zitsho ngokwazo ukuthi limali kumele isebenze ziphi inhlelo. Unkosazana Zanele Nyathi uthi indlela limali yabiwa ngayo iphiwa amakhansili idala ukuthi inhlelo zisuke ema-ofisini zisiye ebantwini kulokuthi uZulu atho lokhu afisa kwenziwe.
Uma nge-devolution, thina ezigwanda ngaphandle, kumele ngama-resources esinawo, sikwazi ukuzithumela imali ze-bank service such a percentage esihambisa ku-central government. Lezo zinto sesizimanejela, yini ama-resources, uyabe sesiphiwe those powers ukuthi as i-Matabeleland South, we come up with a decision ekudevelopheni i-DTT.
Lo mbono ugcizelelwe ngosakhulayo obona ngokuqoqwa kwenhlelo ze-CYDT umnumzana Norman Ndadisi othi le mali kumele isetshenziswe mgceke.
Imali zakhona ngezani njalo zijongene and leyo mali nxa ibuya ikhangelele ukuyenza apha ama-project ninjengoba ngathesi. So asikwazi ukuthi njengezakhamizi ikanti yithi kumele sibe le mbono esiyifakayo towards ukuthi besingakhangeleli ukuthi imali le buyayo for i-devolution eyifakwe ku budget ikhangelele ukuthi iyenza lokhu nalokhu ku province.
Umeya wedolobho leGwanda umnumzana Justin Mazale ongene lomhlangano uveze ukuthi umunicipality weGwanda waphiwa imali engaphezu kwesigidi esisodwa samadola $1.566 million esetshenziswe ukuqedisa ukwakha itanka lamanzi lesibhizi cop.
Imali le nxanje lena ayihambi emazwini amazwi abekhona leyinye futhi zasuka ekumaintenance ku-water infrastructure. So ikosithe siphatheke kakhulu ngendaba yamanzi ukwenzela ukuthi siqedelane ngabantu abantu beGwanda basile ngoba sesikhala kakhulu ngamanzi.
Umnumzana Thulani Moyo wesikomini seGwanda uveze ukuthi balokuthuthiseka ngendlela umasipala weGwanda asebenzise ngayo le mali. Umoyo okhuthaze umasipala ukuthi asebenzelane labatsha ekuphumeni lenhlelo ezizathuthukisa impilo yabo.
Abantu bonke banikwa ithuba lokubana baparticipate kuplanning zentuthuko zabo. I-citizen participation siyayiqakathekisa kakhulu nxa sisenza inhlelo zethu zentuthuko. Ama-youth a-special group okuyabe kuvela ukuthi imbono yabo bayilalelise kakhulu bananzelela ukubana they capture imbono yabo ngokupheleleyo.
Laloba uhulumende wabela umasipala weGwanda imali edlula izigidi ezine zamadola $4.7 million phansi kohlelo lwemali ezabelo. Le mali abakayiphiwa yonke ngoba ibuya ngeziqephu. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Luyalandela uhlelo le-Life Talk. Lamhla siyabe sikhuluma-ke ku-Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ukuthuthukisa umnotho ekhaya. Thumela li-text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele child libikwa ukuba kalisenelisi ukuthi lenzele umhlangano omkhulu wokuguqula umkhathi kwezomnotho we-Asian Pacific Economic Corporation ngenyanga ezayo kaLwezi ngenxa yabantu balelo lizwe abalokhu betshengisela besola ukukhezwa kwendleko yokugada isitimela ngokune ekhulwini. Abantu bakwele Iraq bangene esitaladeni betshengisela namhlanje beveza ukukhonona kwabo ngokuqonga kwesilinganiso sabangela msebenzi lenkohlakalo ekusebenzeni kweziphathamandla zikahulumente lanxa lelo lizwe linothe kakhulu ngamafutha ezimota. Namhla kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona lezi zalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe sikhuluma lomnumzana Innocent Ndivali osehlale kweleBhilithani okweminyaka edlula elithumi lahlano. UNdivali utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi impilo yemazweni inzima ngoba kungelabo omalume labo babakazi abaphathisa ngesikhathi sobunzima.
To be honest, impilo yase eBritain or overseas is actually harder than impilo yase Zimbabwe. In the sense that ukuthi nxa ukhangela i-social environment whereby ukuthi abantu izihlobo ukuthi nxa ulodubu uyakwanisa ukuhamba kobabakazi uyakwanisa ukuhamba komalume, eBritain akukho konke lokho. So abantu bahlala bebodwa, abantu bahlala isikhathi bengela abantu abakhuluma labo. That's why uthola ukuthi abanye abantu bazibulala, abanye abantu bagcina amanye ama-difficulties.
Ye, kodwa nxa sikhangele yona le impilo oyichoyo ubona ungani baningi yini abahlala khona ngapha abavela eZimbabwe abathi bona bahlezi kahle bayenelisa kungela ubabakazi omalume lokunye okunjani?
Abalutshwani kakhulu abantu abahlezi kahle lapha eBhithani. Why isitsho njalo? Ngoba mina iprofession yami vele kade ngingumuntu osebenza kuma-social services, kuma-local government, sebenza labantu kuma-community. So sengilokuhlangana labantu bekhaya in different settings. So ngiya understand kakhulu ukuthi abantu bakithi badubekile and nxa usuku compare lokwekhaya ukuthi hayi nxa ungela sawudo uyakwanisa ukugijima ngale kodwa abantu lapho umuntu uyaswela izinto nxa kuyukuthi ikakhulu bengela recourse to public funds baya struggle kakhulu njalo mina ngiyi-service provider at the moment so provide ama social services now as a business owner so ngilakho ukubona sibili ukudubeka ngiya employ abantu and so on so uyabona ukudubeka kwabantu from the sense that abanye abasebenzi abanye basebenza kodwa imali zakhona zanele
ke sikhangele ukuhlalisana bakhona yini osubabonile abasuka ekhaya bechadile kumbe bethandana bengafika khona ngapho umumo ubehlukanisa
banengi kakhulu bakithi imchado yabantu siphelile and iphela ngokuthi abanye basuke bengabantu abathandanayo abalokuthembana kakhulu kodwa lapha ngomumo ola omunye secina esebenza ebusuku omunye esebenza emini omunye esebenza amashista achene nochiana kugcina kusenza ukuthi abantu bengasela i-connection between them so bagcina sokulokuhlukumezana omunye sedinga omunye umama ngale omunye edinga ubaba ngale so imizi igcina ichitheka okunye yikho khona okuyana ukuthi because environment yakhona vele is an individualistic state engapromote i-social participation ingani yaseparate abantu so abantu lapha abanye bafika bethi ha mina sengiyi-more independent ngiyahola okuyimali kwami ngiyakwanisa ukuyathola indlu yekhansila ngikwanisa ukuhlala ngedwa so kugcina kusenza ukuthi abantu bengabi lokuhlalisana kuhle so sebebaningi abehlukeneyo kukati kade bebuye bebonke bebambene lawa amanye ama-pressures awama-professions amanye webhay ukuthi abantu bakithi bagcina be-subjected to amanye ama-unfair dismissals or beba abantu kusiba la macala okuthiwa ye uzibani bani kade khombisa uzibani emsebenzini kumbe uzibani bani kade engani ukukhulume enye into engahambanga kuhle omunye umuntu so umuntu egcine exotshe umsebenzi so nxa efika ngikhaya laphana akusela kuzwisisana so into lezi nazo ziyadestroy ama-families
Lo mnumzana Innocent Ntibali isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilithane ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekhona le England.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Ibandla lemthwakazi Republic Party selikhuthaze izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ukuthi zingagoqi izandla zesekela ilizwe labo libulawa ngukhulumende webandla leZANU-PF uBenedict Nhlapho siphala ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kukhulunywa emhlanganweni webandla lakhe wokukhankasa okhutshelwe eBeria Park eJohannesburg. Umkhokeli webandla le-MRP uMnumzana Mqondisi Moyo uthe akekho wathi ngokufica kudliwa izibiliboco kwamakhelwane abesekhohlwa ngakibo. Uthe bafuna abasemazweni babe le ndima abayidlalayo ezimpini eziliwa yi-MRP ekhaya kukoqela ukulwa nokuncindezelo kwelemandebeleni ukuthiwa ngaphandle kwabesindebeleni abafuna ukufundela kuba ngomongikazi nokuvalelwa kwabo phandle kwamathuba omsebenzi.
Sine more than 2 million people abantu bakithi bazele emathebeleni yethu ngurhulumente weZANU-PF. So sibalandile nje lapho egoli sigoba kukhuthaza ukuthi hayi kusamele sibuyele ekhaya siyolwela umhlabathi wabokhokho bethu lapho konke okungumnotho wethu sokuthethwa ngabanye abantu. Sinibandla le-MRPs yokuqhubeka sibalwela kodwa sikucelayo ukuthi basixhase nasisasebenza ngale ekhaya.
Ubona ngoqoqo kwenhlelo zaleli bandla kwele South Africa uMnumzana Absalom Sibanda uthi zonke izalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe zilomlando wokulungisa ezombusazwe lezomnotho ekhaya. Umuso lenkutazwe MRP chaye kwazwela kwabaningi abafana lomnumzana Richard Moyo odabuka ePlumtree. Umnumzana Thulani Sibanda odabuka eMzimwane esigodini layo becula culo linye ngemva komhlangano we-MRP.
Basically jabule kakhulu mina ukuthi MRP ikwazi ukuthi ivule abantu indlebe bavula amehlo kahle kahle ngokwenzeka nokuzokwenzeka in future. Ezokufisa sengithakazi ukuthi bayithathele phezulu leto ukuthi bazame phela ngamandla wonke ukuthi bayifake phambili ukuthi zonke izinto abazenzayo bayicabangisise sikwazi ukuba nokukhokhela okuqondile nalokhu sinokuthi
ibandla lemaraphili kudaze uZulu ukuthi angakhohliswa nguhulumende weZimbabwe othe ngokubulala ilizwe usekukhala ngezitheso zomnotho, kodwa bona balwise ngokuphindiweyo inkohlakalo nombuso ochaphaza amalungelo kwaZulu. Malethuba seven Johannesburg kwele South Africa, ngingubenedict Nsapho.
Ngisakhele izindaba yitheza imidlalo. Joseph Njanje usethulela impumela yemidlalo yeviki lamathumi amabili lathoba minwe embili yedlalo yesigabeni seCastleaga Premier Soccer League namhlanje emini.
Iqembu leBulawayo Chiefs sikhuphukela ahlala endaweni yethumi lantathu engalaneni yemiklomelo ngemva kokunqoba elikwenzele eMushawani Stars lemiklomelo ngamathumi amathathu lowodwa. Abahlohlele iqembu leBulawayo Chiefs ngababalisa uFrancis Atsu yena olitshayela emambuleni kabili kanye loFarao Matare. Iqembu leChiefs selisalelwe imidlalo yesithupha kumkhankaso walonyaka wePSL, njalo umqeqeshi walo uThulani Sibanda uthi imidlalo kayisoze ibe lula.
Very tough.
Akukho lula, kodwa abafana bethu bajwayele ukudlala amadlabuzane nxa bedlala lamaqembu amakhulu. Ungakhala lo mdlalo wethu wengezi sadliwa, kodwa sidlala kuhle. Okokuthi imidlalo esibhekane layo ayikho lula, kodwa akulaqembu esilesabayo.
Ngaphezu kwengalane, iqembu leCapes United selikhokhela ngemiklomelo emibili kuphela ngemva kokuba libe ngujikelo bhanqa 1-1 leli Herentals, njalo selilemiklomelo ngamathumi amahlanu lowodwa. Ikanti leFC Platinum elihlezi endaweni yesibili selilemiklomelo ngamathumi amane lathoba munemunye. Iqembu leFC Platinum linqobele ingezi Platinum Stars nge-2-1. Endaweni yesithathu kule qembu leChicken Inn lona elinqotshwe nge-2-0 iqembu leHarare City, lalo elilwisa ukubalekela ukugunyulwa kusigaba saphezulu. Komunye umdlalo odlalwe namhla, iqembu leManyika Diamonds libe ngujikelo bhanqa 1-1 lele Dynamos. Imidlalo yeviki lamathumi amabili lathoba mnembili iyaqhubekela phambili kusasa, lapho iqembu leHighlanders lizemukela khona eleyada enkundleni yePapa Fields. Iqembu leBlack Rhinos lizadlala lele Tailone enkundleni yeNational Sports Stadium. Kuthi umdlalo obekumele ube phakathi kweqembu leTriangle leWange udluliselwe phambili ngoba iqembu leTriangle lilungiselela umdlalo walo weCAF Confederation Cup elizawudlala ngesonto leqembu leNouadhibou elaseMauritania. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanje.
Siyabonga Joseph Njanje. Singakehlukanike sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelolwa namhla. Ibandla leMDC selisole inyathelo elithethwe libhanga leReserve Bank of Zimbabwe elithi liza kwethula imali entsha kumaviki amabili azayo. Indwendwe zabezimoto abadinga amafutha ipetrolo ledizili ziqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo, kuhlangene lalezo ezabadinga imali emabhanga. Abasakhula edolobheni leGwanda bathi bafuna ingxenye yemali eyabelwa izabelo phansi kwesikhwama sikahulumende se-Devolution Fund iqondiswe kwinhlelo zabo zentuthuko. Oliver Lelisayo, ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.